Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 9 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT lithi nxa ibandla le MDC Alliance lingadinganga elinye ibizo lizazithola lisenkingeni ngesikhathi sokhetho.
Kuzamele benze eminye imizamo kumbe babe lezinye impawu zokuthi bazihlukanise elegama elithi MDC Alliance.
Ibandla le MDC Alliance lithi uhulumende kalandeli ngemfanelo uhlelo lokwabela izigaba zelizwe amandla olu-devolution of power njengalo okulotshwe kusekelo sombuso esitsha.
Liyanakana na ukuthi umgabe besebemtshaye ikhu elinye icala ebebemipha lona abantu bezanupiefu lekhu yabo ngelokuthi kazange efeze idevolution.
Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani nje mnyama moyo uthi abantu kumele bamanyane ukuze banqobe ibandla lezanupiefu.
Awulanto esingayenza ngaphandle lokubana simanyane sibe into eyodwa ngaphansi kwe-umbrella MDC Alliance ekhokhela ngu-Advocate Nelson Dlamini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lithi nxa ibandla le-MDC Alliance lingadinganga elinye ibizo lizazithola lisenkingeni ngesikhathi sokhetho. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uchazisele iStudio 7 ukuthi kungani besithi bazasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance kukhetho.
Umbuthano owavumelana ukuthi amabandla akulowo mbuthano azasala engamabandla ezimele elabakhokheli bawo esingathi ama-presidents elezitrasha zawo zabo standing committee kumbe national executive kusehla kusiya khonale. Kodwa lawo mabandla ayevumelana ukuthi hayi ngesikhathi sokhetho sizafaka upresident abe munye sibe sesiyabelana ama-member of parliament lama-councillors. Thina-ke njengebandla le-MDCT eliyilo elikhulu elalilikhulu kulo mbuthano njalo lokho lelikhulu isivumelwano esalotshelwanayo ukuthi lowo ongumkhokheli we-MDCT njengoba kuyilibandla elikhulu nguye okumele aphathe kumbe abe ngupresident we-MDC Alliance. Yiko okwenza ukuthi ubaba uTswangirai esesichile uNelson Chamisa njengoba wayesekwanisile ukuthi enze ukuba abe ngupresident we-MDCT wahle wathathwa ke waba nguye upresident we-MDC Alliance. Kuthe sokuphuma ke ngokomthetho ukuthi hatshi wayengalandelanga i-constitution ye-MDCT ngakho kwakumele aphume kwenziwe i-extraordinary congress ngoba yiyo yodwa indlela akwa umuntu aba ngu-president we-MDCT nxa sokuthe kwashona kumbe kwafa u-president. I-congress leyo ke i-extraordinary congress yenziwa mhla ka-27 December 2020 owanqobayo ngubaba uDouglas Monzora ukuthi abe ngu president we-MDCT.
Selike layenza na imihlangano phansi komanyano we-MDC Alliance njalo ungasitshela ukuthi amabandla labantu abameleyo ngawapi?
I-MDC Alliance njengokubunjwa kwayo ngo-2017 ayilazo ingatsha ezifana labo National Executive, National Council labo Standing Committee. Ile committee nje eyodwa eyabona labo ababe bemelele amabandla ayingxenye yaleso sivumelwano. Njalo bahlala zwana bebize umhlangano. Suka lapho babuyele emabandleni abo, amabandla abo ayeqhubeka engamabandla njengokuvumelana kwabo. Imhlangano siyenziwe ke okugcina owenziweyo emultiracial Social Democrats Party iZanu Ndonga ibikhona, iZimbabwe People First ibikhona, iMDCT ekhokhelwa nguDouglas Monzoro ibikhona, iMDC ekhokhelwa nguWelshman ibikhona, iPDP ekhokhelwa nguTendai Biti esikhokhelwa nguMatibenga ibikhona. Ibandla kade lingekho kuphela iTransform Zimbabwe, ngokuba sisizwa ukuthi upresident walo uJacob Ngaruvuma wathi hayi leli bandla selaphuma kuMDC Alliance.
Udaba lokusebenzisa igama lokuthi MDC Alliance ngesikhathi sokhetho, lokho luqhubekela phambili na, nxa labo abakhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa bengangena labo kukhetho besebenzisa ibizo lona leli, kuzahamba njani?
Igama elokuthi MDC Alliance limelele lawo mabandla ayisikhombisa, ngakho akula muntu olelungelo lokuthi alisebenzise engasuye walawo mabandla. Kuzamele benze eminye imizamo kumbe babe lezinye impawu zokuthi bazihlukanise legama elithi MDC Alliance. Ngokusemthethweni yikho libona iMDC Alliance ekhokhelwa nguDouglas Monzora abalandela isivumelano njengoba sinjalo, yibo abaphiwa lezo mali ezimele ziphiwe lawo mabandla akumbuto weMDC Alliance.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla leMDC Alliance lithi uhulumende kalandeli ngemfanelo uhlelo lokwabela izigaba zelizwe amandla olwe-devolution of power njengalokho okulotshwe kusekelo sombuso esitsha. Lokhu kulandela ingxoxo esiqhube lomgcini sihlalo webandla lezano PF eMathebeleland North izolo, umnumzana Richard Moyo ongumphathintambo kahulumende kulesi sigaba. Yena ugcizelele ukuthi isikhwama se-devolution fund esivela kuhulumende ngohlelo lokwabiwa kwemali olwe-budget sithuthukisa isigaba ngesigaba selizwe. Asizweni amazwi esiwathunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ubaba uRichard Moyo, uResident Minister weMathebeleland North, utshela abantu esithi kule devolution. Akula devolution eZimbabwe lapha, yi-decentralization. Khonokuyana abakubalekelayo, liyanakana na ukuthi umgabe besebemtshaya ikhu bengakamxotshi bahamba besebesiya impeacha besiyasebenzisa iParliament. Elinye icala ebebemipha lona abantu bezanu PF lekhu yabo ngelokuthi kazange efeze devolution. Iko okwakathesi abantu baphiwa izimali kuthiwa i-devolution. Hayi, i-devolution ile provincial council okufanele kuhlale khona ama-MP wonke endawo lawo nama-councillors. Yibo abantu abenze okungani ngoku iparliament encinyane ezaba lama-resolution ezaba lemibono evele ebantwini. Yikho ke mahlabe Zulu, i-devolution ithi amandla wasuke ku-central government ayeziqintini, iziqinti lezi ngama-province. Ama-province lawa asuse amandla awahambise kuma-district, ama-district asuse amandla awahambise kuma-wards, yikho silama-councillors. Khathesi bakhuluma nge-devolution, ngubani nguphi u-councillor owahlala phansi besithi le yi-provincial councils? Namanga alihlaza zachoko singaya ku constitution yetu section 6264 it to ensure the equitable sharing of local and national resources, ukuzuza imfanelo ezizuzakalayo emakhaya nemaphandleni zibuye zizencedisa abantu bemdeni, imali evela ebantwini emthelweni yamakhanda, emthelweni yamabusiness. Izanu yesaba amandla ukuthi ebuye ebantwini, sigubule yaguqula iconstitution senzele ukuthi oRichard Moyo babe ngama chairman e-devolution okungahambisani le-constitution. Yikho thina abantu be-MDC labantu i-civic society sifuna ukuthi abantu bazuze ukuze iconstitution ebhalwe ngolimi lwakibo ungahamba elupane uye enkayi uye emzola uye ebhinga akula ntuthuko intuthuko ekhona ngekubamba abantu amehlo sebesiya kuma election bayaphonga ufaka ithara 5 kilometers bame bahambe kwenye indawo bafake 2 kilometers bame baphege bame besebenzisa imali ye state sithi thina abe MDC Alliance akube le mehluko phakathi kwezanu PF le government yikho konke lokhu chapter 14 we constitution asimcubulungileni sibale sifundise sibe labasindiki occasion sibone kwenzela ukuthi I devolution abantu bayizwisisa ayisikho okokuletha imali ivela ku central iphonga ungena lapha sokuthi ayi devolution yi decentralization okuthatha amandla besiphi izihlobo zabo lama chairman abo siyabonga amahlaba ezulu
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi abantu kumele bemanyane ukuze banqobe ibandla lezanu PF. Umoyo usithumele amazwi akhe kamakhale kukhwini alandelayo.
Salibonani bantu bakithi baseMath South, bantu bakamthwakazi, bantu bakamzilikazi, kalobhengula, bantu bokuthula, bantu abalungileyo. Ngiyalibingelela kanye labo sebhuku benu lezi nduna lamakhosi abayiba abasiphetheyo ukuze nje iMathebeleland ibe lokuhlonipheka esasinakho sokungaseko kathesi kungenxa yokuziphatha esiziphatha ngakho ukuthi singabantu bamakhosi ngithe ngithulele umbono engibona yumbono ozasinceda engiwubona abafowethu bekhala ebusuku lasemini abafowethu asisakwazi lokuthi sibangaki sesingabantwana abalahleko sezweni lethu abanengi sebehambile baya kubo South Africa baya kubo Botswana ukubala ukuthanda baya kubo England bahamba baye America sukusela ngo-1980 siwina uzibuse abafowethu basuka abanengi babulawa ngesikhathi segugrawunde abanye babaleka baye emazweni abanye bagugela khonale bayakha khonale ngobana bela kuphumula ezweni lapho abazalwa khona ezweni labokhokho babo nayi indaba engethula kini ukuthi awulanto esingayenza ngaphandle kokubana simanyane sibe into eyodwa ngaphansi kweumbrella MDC Alliance ekhokhela ngavoted nesentamis sithi kona nanga ama election abuya ka-2023 singavela sihluleke lapho impilo yabantu bethu kayisekho ngoba lasemazweni lapho abalekela khona bayahlupheka bayabulawa bona abafowethu sibangcwaba ebusuku lasemini ngendlela ukuziphatha ngendlela yendlala ngendlela ophile endaweni ngaso yakho akunamisebenzi ezweni lakithi imisebenzi kayikho sithi lati sihlala khona sifuna ukuzibusa imisebenzi kasinayo kodwa ukuze konke lokhu kubuye ezingeni lokuthi sibe ngabantu nathi kufanele la kuqala esasigiya sisidla amabele sile nkomo sifuyile sibe ngabantu sifuyisa ukubona after 2020 3 kubuyele endaweni yakho sikwazi engicela kini ukuthi wonke umuntu awuthi ngawuhleli ucabange ukuthi kathi simele senze njani ngobana inkunzi eyiyo esesibayeni ehlaba ezinyo ziphuma esibayeni sibaleke lokhu sesibayeni ukuze sinqobe kumele ikhitshwe leyo nkunzi sifake inkunzi esibona ukuthi izamamela izikhalo zethu esizifunayo ilizwe lakithi laseZimbabwe lonke linothi 70% omnotho ubuye eMathebeleland eBedi Bridge eBorder eBotswana silamaBorder amaningi imali yonke iyahamba iya kuzano izano yayithatha eseHarare thina sisala sihlupheka labantu abedle mining ama-mines wonke abantwana bethu kabasebenzi indlela yezano so sibe sicela isicelo esikhulu othomnyo nomunye kake cabanga le ndaba esihlaba umkhosi ewulawule ukuthi bakhithizano melikhitshwe
Umnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla leMTC Alliance esigabeni seMathebeleland South. Lawe mlaleli nxa uphatheke kwezombusazwe ulakho kusithumela amazwi akho aphathelane lezokhetho kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ushortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi indlu kamuyi umnumzana Jason ziyaphapha moyo esemakhokhova. Iza kwenziwa isakhiwo esiqakathekileyo esokwethekelelwa ngabantu imonument. Umoyo wayengumholi webutho lezibra wafa eZambia edolobheni leLusaka ngemva kokudubuka kwebhomba alithunyelwa encwadini ngomnyaka ka-1977. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala asitshele uhulumende ukuthi kumele axolise ngemva kokuba umabhalane wogatsha lwezemfundo unkosikazi Thumisang Thabela etshele amatitshala ukuthi abangenelisi ukuya emsebenzini ngoba bengelamali kumele babe sebeyitholile ngeviki ezayo, waseqhamuka ngohleko. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi inkampani yeZupco isithole amanye amabhasi njalo angamachumi amahlanu. Iphephandaba leli lithi amabhasi la abonakale izolo ecapha umngcele weBay Bridge evela kwele China. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi owake waba ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo useqolisile ngokuba yingxenye yemithetho eyethulwa ngesikhathi ekuhulumende. Umoyo wabaleka elizweni ngesikhathi kuhluthunwa umbuso libutho elathathela umbuso owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela kuStudio 7 ngenjabulo. Bengifuna ukuphawula ngodaba lolu leMDC MDC Alliance. Uchamisa kadinga elinye ibandla lokho okubangisana lokhu kuyahlupha lokho.
Mabotshwe, mabotshwe uSumnyangagwa, mabotshwe nento ayenzayo kabotshwe, angaphunguki engizidula kabotshwe.
Eh, salukunani, salukunani Studio 7. Eh, kule ndaba le yabomakuphe labomonzora abantu labe MDC Alliance abakuthamisa balobuhlungu lemali. Akulanto abayenzayo, even bangaze bengena embusweni wakhona kudala bangena, akulanto abayenzayo. Niye bathi bamelele izinto zabantu, niye befika ephalamente bayathula zwi, akulanto abayenzayo. Kathi sikule ndaba kamnangagwa lolukhuzeni lomfazi wakhe umamnangagwa, akuncedi ukuthi umuntu ethethisa umuntu omdala. Ukuthethisa vele kulicala, uthethiselani ungamtsheli kahle, kulicala vele ukuthethisa. Uright umuntu lowo obotshelwe ukuthi uthethise umfazi kamnangagwa, yeso nhlonipho le ekuyekhona le. Ukuthi lani ipolitics yeZimbabwe zeMDC Alliance ingazange kuthiwa ngabantu abangafundanga abazange beye esikolo. That's why ibona kwathathwa kwafakwa elukhuzeni omonzola bafakwa ephalamenti. Bafuna imali abantu laba, badla imali. Wena ungafuni ukuthi bekumelele, uzasala unjalo, awusoze ubatshintshe. And futhi forgetting smile ukuthi umnangagwa lingamkhipha esihlalweni. Even kungavotela i-Alliance futhi votela uChamisa, abantu bonke umhlaba wonke uvotela uChamisa, alingeke lanje, never. Akungeke kwenzakale ukuthi yengalokhu elikwenzayo lokhu.
Sanibona sanibonani basakazi baka Studio 7. Siyabonga elisiphakulela khona ontungameli inkomo Ezra khona ngathi gift dube sithokozile mpala. Siyabonga kakhulu. Mina ngifuna ukuphawula la ukuthi uPresident Emerson Mnangagwa ngiyamuzwa nje uthi yena uVice President lo Party Secretary Constantine Chiwenga had their first jab. Uthi wena ungubani ebuza abantu uthi wena ungubani buza umphakathi uthi ungubani singabantu esakuvotelayo kodwa ungasibuza uthi singabantu nasitshe esakuvotelayo ukuthi ube khona lapha ngithi uvotelwe njengabantu ukuthi kube lapha mase uyabuza abantu uthi wena ungubani ungumuntu owakuvotelayo okufake emandleni wona lawo usuthi wena wena ungubani uthi wena ungubani bazawukhipha abantu ngenza njalo
sembonani sembonani basazi be-Studio 7 bingelela ofisi lami Bhangale komaDlambuzi siyabingelela imibono sohlala siyiletha ngenxa yokuthi nisilethele iy'ndaba nathi sibe sesiyihlaziya sibe sesilethe imibono thanda ukubheka iy'ndaba eziyi-2 ezamanzi akobulawayo nezokuvula kwezikolo amanzi akobulawayo kubuhlungu kakhulu ukuthi eminyakeni owedlule upresident uTaw Mnangagwa bezovula uhlelo lokuthi sizakala izakhamuzi zakobulawayo but ngemva kwalokho sokuzwakala ukuthi amanzi angaba uhlanzeka kwawo kuma-60-something%. Loku kuyikufa kwesizwe ngokuba amanzi aphuzwa nanobaubani kuyingozi futhi njalo kuxosha nama-tourist nabatshali bezimali ukuthi akukho umuntu ongabuya ezotshala imali kulelo dolobheni namanzi angahlanzekile ethi yavula ifemu ngethi yavula imisebenzi and kuyiplani yakho uhulumende kamgaba ukuthi noMnangagwa kubulala emathebeleleni ngokuba ibulawa yiyona isenta emathebeleleni so uma ngingasenamanzi ahlanzekileyo ngubani umuntu ozotshala imali endaweni enjalo amanzi akobulawayo kufanele afane naseharare ngokubana amasithi la acishe ayafana nabantu abahlanza amanzi anabamentena iziphehla imandla zamanzi abantu abafanayo so uma kuyatholakala enye isithi namanzi angcolile enye isithi namanzi aklin ugodo lokhu kuyabonisa ukuthi kona phile emazweni amabili emashonaland nasemathebeleleni esingatreatwa ngokufana uyethola ke amaphati abasubagithi abalandela u-MDC alayensa u-MDCT bekhuluma bezima MDCT president wayemshona MDC alayensa president wayemshona kubangelwa yini ukuthi bonke babe ngama-president maphati onke atop esezimbabwe ngamashona kunandebeleli lapo and kuyethola abantu bebhizi bethe votelanini amaphati lawo kuyikulahleka njalo kuyikungaqondi ipolitiki yasezimbabwe yiko engakusho nje ukuthi asinanzelelenini into ekhona i-cold war ebhekiswe futhi esizweni semathebeleleni izobulala okwedlula 20,000 yabulawa egugura wonde ngokuba yona yabeyi-cold war abantu kuthiwa babulawa imikhuhlane kade imikhuhlane eyenzwe ngamasipomu efakwe emanzini
salibonani balaleli bakaStudio 7 lani basakazi indaba emqoka kakhulu bakithi siyabonga ukusakaza kwenu lisiphathele umsebenzi omuhle kangawo uphawulula izindaba ezokwazisa isizwe sonke umhlaba kanye labantwana bezimbabwe ngezindaba zelizwe ngakho-ke isicelo esikhulu esilazi sokuthi uhulumende wethu ngabe leli hlo libanzi abone okukhatshana angabonele eduze ngoba nxa sikhangele udaba lwevaccine e-COVID-19 ivaccine ekhona ilizwe elenelise ukuyithola ayeneli ngitsho lekota yabantu epopulation yezimbabwe kodwa abe sesithi abantu abangahlatshwanga abangayi ezinkonzweni yiye abangagadi amabhasi bengangeni lapha lalapha lokho kuthiwa yikuvayoleta ama-rights abantu uhulumende kaqale ahlabe abantu abone ukuthi ivaccine yakhe ayitholileyo ilinani elingaba kumbe 3/4 of inani labantu abelizwe abeseqala ukukhuluma ukukhuthaza ukuthi ngokuhamba kwesikhathi abantu bazathini abantu bazajika kuthiwe kabaye ezinkonzweni ngamakhadi hhayi namhlanje hayi kusase eli kakhulu usasekuseni ngiyabonga basakazi
hayi asithi ama-life job mina vele amnkosi angiyi nakhona lapho sacedeke kwakhona ngihambe hayi labo umnkosi vele labo aleni bonke nje umathini bonke nje o-TK bonke nje umuntu vele uthaka i-life show magwaza kuphela and okwenza futhi bona laba abantu umnkosi behlile kuthi ama-life show yikuthi abala bafana bamakatara abaqondileyo yabona okwenza phela bebhedi yani abathola isikhathi sokutraina uzotraina njani wena u-TK ele bhendi yakho uzobiza u-TK lizotraina lenza istyle phela yabona umagwaza uhlale labafana bakhe so ma betraina lapha batraina la makatare ma beseyenza i-life show babenza into abakhe bayitraina manje noma uthi u-TK ngeutshala i-redim kodwa le bhendi yakho angokumbize libe lizotraina ukuphakamisa amagengerenge traina ukujayiva konkhwana yikho okwenza vela vela amashowa bebore futhi ngoba vele abalasikhaso ukupractice abahlangani uyabiza phela umuntu ebezomchayela iridium phela abafana bayajayiva phela abazange batrainer lo muntu phela afshonza kumele uyipractice upraise from umuntu ochaya ikatala nomuntu ochaya idrums vele engaphumusukele chaya idrums lingazange latrain ukuthi kuzojayiva ngokuhambisa yiko kwenza amashowa bebore anangi vela amashowa namashowa vele ngiyakhetha na yabona isho ngihamba ngangisahamba imlambosi lo magwaze ngoba ngangikwazi ukuthi imlambosi lapho nayichala bakuda ngoba la ikwenza futhi echaya abafana bakhe babeqondile beright manje la isho yakhe vele sizobhora ezengasela abafana so umuntu esele kupresent imthembile vele magwaze hayi insimbi zejana la zisho ihambe ethatha abafana besimunye brothers ethatha abafana bangale ethatha abafana bakhe ehlanganise uzohlanganisa abantu bamabhenda ngo-3 wena kuthi bechaya behlangane bejayive akuhambisani vele yiko 3 bhenda yakhona vele ngingacacile ukuthi omunye ejayive esiyale omunye ezimele omunye uphakamisa isandla omunye akaphakamisi because of abantu laba vele ngamabhenda abahlukeneyo omunye lomunye ulesikili sakhe but ilove show kamagwaze uba bayafunda bonke lapha bafundise lokuthi kuyenzwa njani yikho lapho ukuthi beze bebe ngcono but kodwa kodwa hayi abasadlala amashow even isimunye brothers ingcono ngamashow ngoba ila bafana abajayiva abangcono ingcono iyakoswela abantu abacha amakatara ngoba la isimunye futhi ithembu TK ukuthi rhythm
lawo bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Wezenelika bayakhala izimathonsi abalwela ilungelo labesifazane kulandela ukuvunyelwa kwesigaba seTexas ukuthi sibophe abakhipha izisu ezedlula amaviki ayisithupha. Lumthetho uzakupha amandla ingqengubani ukuthi ahambise emthethwandaba lo oyabe ephathise ukususa isizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika umnumzana Busani Malovantini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami nge-Supreme Court ruling ngalengizengishilo nje ngibona ngani ukuqala ngokuthathelwa abantu abangomama amalungelo abo ukuthi benze i-abortion ukukhipha izisu. Ngibona ngani i-ruling leyenzwe i-Supreme Court itshengisa isandla se-Supreme Court ukuthi nxa ama-pro-life lama-anti-abortion groups engahamba ku-Supreme Court namhlanje bevuse icala kumbe ngithi ikhesi ka-Roe versus Wade. Ngibona ngani kuyatshengisela ukuthi i-Supreme Court leyi eyavota 5-4 ingakwenza ukuthi reverse ikhesi ka-Roe and Wade kumbe ngithi impumela ka-Roe.
Manje ngokubona kwakho umthetho wona lo awusoze ubangele ukuthi ilizwe lonke leMelika lingavumeli ukuthi omama abazithweleyo basuse iziso.
Yebo kunjalo impumela yeSupreme Court izakwenza ukuthi ama-state wonke amaningi ukuthi khona abantu abangabe pro-life bengithi abe-anti-abortion abangafuni ukukhipha kweziso sebeza labo sezahamba kuSupreme Court besiyadinga impumela efana naleyi eyenziwe eTexas. Njalo kuzaba lula kuSupreme Court ukuthi ivumelane labo ngoba leli seke bavuma okwe-Texas ngesikhiwa kulalokho kuthiwa yi-presidence iyaye lisisethiwe ukuthi somele liphonge u-cock and paste i-decision abenze i-Texas beyi-apply kwamanye ama-state. So hhayi vele kunjalo njalo ngombono wami ngibona ngani kuza impact-a even abadlula abe-6 weeks khathesi bakhuluma ukuthi abantu bangabizisu asekedlule 6 weeks kodwa iqiniso yokuthi ngohamba kwesikhathi vele ukuthi yona i-abortion ukukhipha kweziswi akusekho emthethweni ngombono wayo.
Umnumzana Busani Malovantini isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leBuffalo eNew York. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Ibandla le-MDCT lithi nxa ibandla le-MDC Alliance lingadinganga elinye ibizo lizazithola lisenkingeni ngesikhathi sokhetho. Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende kalandeli ngemfanelo uhlelo lokwabela izigaba zelizwe amandla olwe-devolution of power njengalokhu okulotshwe kusekelo sombuso welizwe esitsha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.